okwenzake leyo yikubana abantu be-TCCC bethunywe ngu-Honorable Prince bathethe imota behamba lobaba uHerbert Nampande, former senator owe-Bhinga district, lobaba uPatrick Nene, u-former member of parliament oBhinga North, bathwala amayuthi esiyabhuwa bewahambisa eKalungwizi. Lapha abantu bezanu-PF abavela endaweni ezijeneyo bezikempele khonaphana becampaigna khonaphana bengikhona njengabachiya khona ngapho becampaigna kakuhle sibili lathi za-adresa abantu kodwa laba bahamba amarekeni abe-TCCC besiyachaya abantu bezanu-PF kade bekempe eKalungwizi secondary school bavaleke ebusuku bangena egangeni abantu bezanu-PF besitinta bethi sokunzima ngapha abantu be-TCCC amayuthi balapha bayasilwisa ekwenza ukuthi kufonelwe amapholisa kuvulwe idokethi kodwa abantu laba be-TCCC baqhubekile njalo so bathi bebalwisa abezanu-PF labo babona sokunzima baxasukulwa so akula esingathi lowu nguye o-right lowu nguye omubi bonke balwile ngabafana nje abasakhulayo bafuna ukufundisa ukuthi hhashi bafana abasakhulayo lingaba ngumsindo lingalwi yibo nje kade besilwa ku-ground
ngezinye indlela konke lokho abakutshoyo abe-CCC yokuthi bekulabantu abakhuluma isishona kukhale imbhobho njalo omunye ulalisiwe esibhedlela akusoqiniso akwenzakalanga
lokho kuthiwa kulabantu besishoneni hhatshi ngabantu abadala nje kade bevele bezikempele laba kade bevele becampaigna kuhle ngithemba lo chief ubabonile ngoba si-adrese uchief ekhona abantu laba bevele eHarare abavele endaweni ezijeneyo elizweni so akula bantu abalethiwe ukuthi bezobanga umsindo njalo akula mbhobho ekhalayo eBhinga abantu akula bantu abahanjiswe eBhinga hospital ngama-minor injuries bonke abe-TCCC bahambile abezanu-PF labo banjani bahambile bayalatshwa esiyabhuwa clinic okungama-injuries okuncuncuncu ubaba u-Honorable Prince onguye u-MP ngumuntu othanda umsindo kakhulu ngabona ukuthi hayi lapha singadliwa lapha uyaqalisa umsindo ukwenzela ukuthi international community gijime ithi sokulomsindo kumele sikhumbule ukuthi nguye umuntu ohlukuluza umfazi waze wambalekela sibona amavidiyo umfazi echaywa nguPrince nguye umuntu abantu bebekwazi ukuthi sidila laye imafia so ngumuntu othuma abantu ukuthi bekangumsindo mina kuthanya ngihlangane laye siyakhulumisana egijime siya simathelele lapha kade eronge imatshi yokuthi bebangumsindo abantu bezanu-PF babaleka kwacina siswele umuntu okuba ngayo umsindo njalo ngumuntu osebona ukuthi sekune pressure emali lezi abaziphiweyo ama-40,000 sefuna ukudivert attention yabantu